mbona kuyinto enhle uvele kwaba kuhle kudala ngoba iSupreme Court yavele yarula ukuthi kona lokhu kwenzwa ngokulonga kuphandle komthetho njalo asikho kwechurch. Amaloya amelayo bayazifunela imali bavela abana into abayifunayo sibe sikwazi ukuthi kona akula elizweni iveli liphi ilizwe elingathi iSupreme Court yenze iruling ubusu siya kulower court ukuthi iyenze overturn iruling ye-upper court. So mina ngiyakuhamukela kakhulu njalo ngithi mina kukunonga kahle azihlalele phansi nxa efuna ukuthi kulangene kwangelikeni ugandiya wathi kabuye ezingelela nje njenge-ordinary member. Ngiyamukela bamxoshi.
Abasekeli bebandla le-Anglican bathini khona ngapho kuwadi yakho?
Sibekhonza kuhle kodwa ukhona umuntu wayehlala khona wayengumsotsha wathiwa ubusotsha sesithi sengumfundisi engazange afunde lokufundisi lo wathiwa ubusotsha waqalisa ukuyenza khonoko kwakunonga kodwa ke kathesi ahambisana emapoliseni bayafikisana emapoliseni but ayemhephi ukuthi khona message of court last week but wabuya wawe wajika izinto zakhe phandle wathi wena phuma uhambe. So amasezikhozela kuhle kuwadi yami babuya endlini sibili besithi kansela thina sezikhozela njalo sike siyacela ukuthi singasivalela amanzi la ngoba kathesi amanzi akade ekhona ibhili ke ku-4000 ezizibhadalwe kukansila. So laba abantu akakulonga kade vele bengayenzi lutho ngitsho kade bevele bengabhadala amanzi engabhadali nani even uzesa kade bengabhadala. So mina ngathi hayi sizalisekela ngiyabe lisenza mbitshana mbitshana akulanjalo. So bayasibhadalela abantu bakankulunkulu bazenzele umsebenzi kankulunkulu.
Bona ingani bazakwenelisa bakabishop Kunonga kukhanya belemali?
Imali banayo balihamba abantwana besikolo bangabhadali school fees ubethatha almost 70% kuze abantu bafunde ukuthi kona i-lawlessness ivele ngayisebenzi. Angaba ngubani lo bantu oyabe esenzayo abe kungazi ukuthi kona uzamhlamukela lokho. So yikho lapha mina ngithi kona abantu bona kade bevele besiyenza into yelaleyo bafunde babofunde ukuthi kona nxa usenza into ephandle komthetho kusasa kuyakuvukela. So lokhu kuba yisifundo esikhulu kakhulu ebantwini bonke abayenza i-lawlessness elizweni.